Ukusobala ukuthi umgabe esebenzelana noBiden vele awafuni ukuthi uWilson Mnyoe ebe umsekeli ka-Prime Minister. Lokhu nje I think yindaba nje yokuthi imhlobo ukuthi uWilson Mbindebele labanawe ababili ngamashona. I think kusukela ngo-1963 vele lapho izalo lezapho abehlukana khona kwavela kwaba lokulwa kusehlukana abantu ngemihlobo ngoba amboni ukuthi kukhona nje ngaphandle kokuthi unikele iNdebele akulo okunye kwenza ukuthi unikele nje awu-deputy prime minister ngoba wonke umuntu kumele hlongithe ukuthi MDC yayenza iCongress uWesman waphuma ewinile uMtambara wavuma ngemva kokucabanga ukuthi mhlawumbe iNdebele seliphethe over uMtambara wasekali ukuthi yena uloke ngupresident wasekelwa umgabe njengoba kukhanya wasekelwa futhi ngutsangirayo njengoba kukhanya so akumangalisi njalo ngawacabanga ukuthi umgabe ngiwabula la maNdebele ngesikhathi e-Goodground utsangirayo uthi engena ngo-2008 watembisa abantu ukuthi Goodground uzayenza something ngayo kakayenzi so ngumbuthano nje wamashona azame iyindezo lamaNdebele
uTsvangirai yena kodwa ngumuntu obekhangelelwe yini ukuthi laye ahlamukele uNcube sikhangela ukubana yena elwisa udaba lokuthi umnumzana uRoy Bennett afungiswe athathe isikhundla sakhe ibandla likaNcube lalimsekela kulokho
uzananzeka uTsvangirai lokuyikuthutha engakwazi ukuthi wabuthatha nga kodwa ungagayela imbali eyenza iMDC yehlukane ukuthi ngo-2002 kwaba nedlakela ku-MDC kwaba ne-commission eyabakhona ngo-2005 kuze kufike u-20 October lapho abayihlukana khona njalo kwaba nedlakela ku-MDC kwaba ne-commission eyayikhokhelwa ngungandi ikhokhelwa ngumzila ikhokhelwa ngumthekwa ngo-2005 i-commission leyo yakhipha ukuthi khona nxa abantu be-MDC bengalingisanga indaba ze-tribalism i-MDC izayihlukana phakathi amaNdebele namashona way before ukwehlukana kwabo ngoba kwakunabantu ababe uchairman ngaleso sikhathi e-MDC babehamba besithi uMandebele awandisa momhlangano yikho sithi ababecabanga ukuthi uTsvangirai angabotshwa ngesikhathi ekuthizindekala kuzathatha over iNdebele ngoba uGibson yayiyindebele engu-deputy president uWesman engumsekeli uTezara kulindebele so ungananzelela ukuthi i-MDC yehlukanisa ngenxa ye-tribalism and uTsvangirai has never come clean ngento ze-tribalism wayebasekela ngesikhathi sakhona abantu ababelisanisana nenceke sangusekrezera kuyathengisela ngikuthi naye unakho alakho unganazela futhi ibhuku lakhe ukhuluma esora kakhulu uWesman okutshengisa ukuthi kulokuzendana phakathi kwaWesman leTsvangirai osekusiba personal angimbone esekela kodwa-ke ulokuthutha ngoba ngesikhathi uBennett umgabe yami-ke ufake uBennett esikhundleni njengokutshe kwakho owesman babemsekela so mbona ngani i-tempi zezimbabwe zibekwenza kakhulu le-tribalism okuyinto edalisa kakhulu.